Siyabonga Sandra ngiyakwamukela sitha lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 ngonkwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ibandla le MDCT lithi lizamangalela iphephandaba le The Herald kanye lomsakazo we ZBC ngendlela elibika ngayo udaba lokugula kuka mkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai.
Owakewa
ngumuntu ozakalayo all over the world kulesukule indaba zokuthi ubalekile ngukhavuke ngendlela yokhavuke nge-Herald kuyangisa isimo selizwe abantu ababesikhangele bayamangala ukuthi kambe abantu bezimbabwe sebehlanya kumbe kuyini sekungakhanyi ukuthi kwahamba njani kuyangisa ilizwe bona bayabesithi bayangisa thina kodwa bayangisa ilizwe asikufihlanga ukuthi
onke wakhokhela ivuyo lezandla umnumzana Wilfred Manda kasekho.
Ikhansili yakobulawayo iyala ukwamukela isikhalazo salabo asebekhulile esokwehliselwa inhlawulo yemithelo yamanzi kanye lezindlu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ibandla leMDCT lithi lizamangalela iphephandaba le The Herald kanye lomsakazo we ZBC ngendlela elibika ngayo udaba lokugula kukamkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Iphephandaba le The Herald lamhla likhuphe umfanekiso okhomba ukuthi umnumzana Tsvangirai ubalekile esibhedlela se-Trauma Center eHarare esebenzisa umnyango ongafanelanga ngoba engabhadalanga indleko zokwelatshwa kwakhe. Lengezelele ukuthi isibhedlela sibike lolu daba emapholiseni. Kodwa isikhulumi sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka lamuhla ukulandule lokho emhlanganweni lentathelo izindaba eHarare esithi kubhadelwe imali yedlula inkulungwane ezine zamadola njalo kusiqiniso ukuthi umnumzana Tsvangirai ubaleke egqoke izembatho zesibhedlela njalo ehamba ngenyawo engelazicathulo. Lanxa iphephandaba le The Herald lisithi umnumzana Tsvangirai ubeselatshwa ngenxa yetshefu umnumzana Tambo Rinyoka uya kulandula lokho esithi umnumzana Tsvangirai welatshiwe nje udokotela wasesithi ayeziphumulela. Sixoxe lomsekeli wesikhulumi se-MDCT umnumzana Joel Kabuza ngalolu daba.
President Tsvangirai ngumuntu owazakalayo all over the world kulesukule ndaba zokuthi ubalekile ngukhavuke ngendlela yokhavuke nge-Herald kuyangisa isimo selizwe abantu ababesikhangele bayamangala ukuthi kambe abantu bezimbabwe sebehlanya kumbe kuyini sekungakhanyi ukuthi kwahamba njani kuyangisa ilizwe bona bayabesithi bayangisa thina kodwa bayangisa ilizwe asikufihlanga ukuthi upresident Tsvangirai uke waya esibhedlela ube ngezwanga kuhle into esayikhuluma sazayikhuluma eralini ngakuyi ukuthi kuliqiniso lokukhulunywe kunewsipepe ukuthi isibhedlela sahamba seyaripota emapoliseni kuthiwa wabale very unprofessional ukuthi isibhedlela senza into enjengaleyo kangike abalekile isikweleti iyazakala lapho ahlala khona and aso sikweleti esimangalisayo ukuthi uze within 30 minutes kuthiwa ubagijimele bayaripota emapoliseni njengomuntu oyabe edala isiqalo elikhulu into ezezikweleti aziye emapoliseni and khona kungaphandle komthetho ukuthi isikweleti somuntu sihambe simenyezwe ebantwini bonke. Lo mkhuhlane agulayo umuntu akuvunyelwa in terms of ama-ethics e-medical institution. So siyabesifuna sibili ukuthi nxa kusenzakala bexolise sibili ngoba into abayenzela ilihlazo iyadanisa akukho esimeni somsebenzi wokuyelapha abantu.
Kodwa yona imsakazo le ungathi ilokhu ichothoza kakhulu njengalaphana kusesikhathini sokhetho kumbe hhayi bese kunganeno.
Kunganeno kodwa vele bayalwa ukuthi kuncedani into abangayaziyo ukuthi isikhathi esiningi abantu abaningi abasakulaleli ngoba sebasazakala njengabantu abalamanga ngaphandle kwedate nje akulenye into eqondileyo kumbe ecorrect ngawubali iphephandaba le-Herald yimbono wamazimbabwe zonke yizo zona izinto ezenza ukuthi beswele imali ngoba kula muntu ozalalela kumbe fake advert
bapho ngokubumba nje kungela lutho.
Hhayi angithi uyabona ukuthi vele ama-state media bonke basebenzelana lebandla lezanu p f loko siyakwazi ngoba uzwangire ngumuntu abamesaba bayebezama ukuthi bebone ukuthi bayamngcolisa njani ukuthi abantu bemzoni kodwa unfortunately akubinjalo bekamthuka khona siba more and more popular nxa bemthuka kathi yamangala uye emhlanganeni beripoti umangalo oza kubona kuphephandaba lalokhu kuyabe kuyikho nxa kuyikuthi ukwafika emhlanganeni lowo abawureportayo.
Lo mnumzana Joel Kapuza isikhulumise ecelele MDC elikhokhelwa mnumzana Morgan Changirai.
Oke wakhokhela ivuyo lezandla omnumzana Wilfred Manda kasekho obesele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lane. UManda obelo mkhuhlane wemvukuzane ubhubhe izolo ebusuku esibhedlela seParirenyatwa eHarare. UManda wayesazakala ngegama lokuthi Dzinashe Machingura waba ngomunye wabakhokheli bebutho elalimanyanisiwe elamasotsha ezandla leZipra. Umuyi ubesazakala ngokusola umbuso kamongameli Robert Mugabe njalo waloba ugwalo oluthiwa Zino Memories of a Freedom Fighter lapho aveza khona imfihlo ezine ezenzakala ngesikhathi sempi yokulwela inkululeko yelizwe. Izihlobo labangane babuthene kunumber 7 Sudbury Road eMonaville eHarare. Umuyi obengela abantwana uthiye unkosikazi. Sixoxele omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla oyekuvuyo leZipra ukuze sizwe imbali kamuyi.
Angisele ibe khona kuma-structures ezandla kodwa-ke ngimazi kakahle sibili ngemva kwempi ngimazela khona lapha sengikhona lami mina kuma-assembly point sengikhona lami mina ku-army nansiyana indoda eyaziwayo njengokuthi khona indoda edinga iqiniso elibalulekileyo kwezombutho kwezabantu nje ukuthi uhulumende kumele into enjani ino kuthiwa nguhulumende ebekucasisa nje kuhle kwazi kwafikeni ukuthi khona sokubunjwa leli qembu leli ZLP iZimbabwe the Liberators Platform umbono owuboniwe yi-high command babuya bazokwehlekela ngapha i-high command yezandla bazokwehlikela sesehlikela ngapha emkhonweni wakithi lapho kwaba lo Charles Makhuya lalo Maxim Kandla.
Mnumzana, ngokubona kwakho umuyi engaba liqhawe lesizwe yini ngaphiwa inhlonipho ye-national hero nxa ukhangela imbali yakhe?
Akahlalelwa phansi lwana ngobana umuntu olaye obe-high command sukele Zambia Tanzania le Mozambique ngumuntu ole record othiyo utsho ngesikhathi sempi owazakalayo lanxa bake bangeniswa lezintilongweni bekhona ngale ngaphandle kwakulesizathu ku-high command ngumuntu ole mbali owazi ukuthi khona uyebelistep wafa njani ngakho-ke ngulwana umuntu ongahlalelwa phansi ukuthi kakuzwani ukuthi khona sinenzeni uphiwa nje kuhle i-hero status not i-provincial but national hero status ngendlela asebenza ngayo ngesikhathi sempi langaphandle lapha ngesikhathi sokuthi khona ngemva kwempi. So ngakadingakali lwani ukuthi uyabuza kubani ukuthi kenje wayengubani oyathiyela wayengubani umuntu layo ngiyekho lwana ku-high left yezandla umuntu nje laye lwana oyayithatha la i-command eyithatha kusayideni kumbe eyithatha kukoporo wenza kumilitary kumbe i-civilian at political party level nangiyana-ke umuntu ongadingi ukuthi khona kuyaxoxiswana ngayo kodwa kumele ephiwe nje i-national hero status.
Umnumzana Maxim Kandla ngomunye wabalwa impi yenkululeko obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 kwaBulawayo.
Iphephandaba leThe Herald libika ukuthi usibalukhulu wamapholisa uCommissioner General Augustine Chihuri uqalekile lamuhla emini ngesikhathi ehlola ukufola kwamapholisa asanda ukugqiba izifundo zesipholiseni esigodlweni samapholisa eseMorris Depot. UDr. Douglas Mombeshora ongumphathintambo wezokulima obekhona embuthaneni munye uhle wagijimela ukuyamnceda wasevuka ngemva kwemizuzu engamachumi amabili uChihuri. Imizamo yokukhuluma layo yehlule kodwa iHerald ithi uvuke waxolisa kumongameli Mugabe ezinye iziphathamandla zezomvikela kanye labantu elizwe njikelele waseqhubeka ngomsebenzi wakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla le-MTCT lithi umonakalo obangelwe ngumthetho we-indigenization kwezenotho awusoze ulungiseke lanxa uhulumende we-ZANU-PF engaze aguqule umthetho lo. Umabhalane obona ngezamankampani kuleli bandla umnumzana Tapuwa Mashakada utshele intatheli zindaba eHarare namuhla ukuthi uhulumende kamongameli Mugabe kalawo amaqhinga okuvuselela umnotho. Wengeze wathi lanxa uhulumende engaze aguqule umthetho lo njengokutsho kwakhe akusoze kulethe mahluko lokhu ngoba umnotho welizwe supidlike wabalunciwa. Siqhume incwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlaziya lolu daba.
Nxa sikhuluma ngomnotho welizwe kunezinto eziningananyana eziqondane lo mnotho kulo mthetho nje umthetho wodwa nje we-indigenization kuliqiniso ukuguqula okwenziwa umthetho lo kawuguqulwanga ngendlela enganikeza abantu ithemba lokuthi umumo sumi kahle kule zinto eziningi into zobudlwangudlwangu esingathi khona le i-confidence ukuthi abantu bakhona yini bakhona balama-skills kodwa nje nxabeqale ngokubona nje ukuthi into ephambanisekileyo into enhle ukuthi sesiqalela uhambo lwakhona.
Alubana iZANU-PF ithe yadinga ukucetshiswa nguwe baba Ngwenya ukuthi kungaphi lapho abangaguqula khona ukuze ngempela abakwamanye amazwe babuye eZimbabwe, ungabacebisa uthi?
Guqulani imithetho enza ukuthi nxa abantu befuna ukuzonikeza imali ngapha bengethuki. Okwesibili, uhulumende wakhona mukhulu kakhulu, imali ezingenayo uhulumende zilutshwane kulezi phumayo kwenza ukuthi imali ilakale idlule ngoba imali e-speculator ye-liquidity iya ngokuthi uhulumende uthatha kanjani imali emsikeni ovulekileyo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezenotho sixoxela eseHarare.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngeke yemukela isikhalazo salabo asebekhulile sokwehliselwa inhlawulo yemithelo yamanzi kanye lezindlu ngoba lokhu kungenza isale ingela mali eneleyo yokuqhuba inhlelo zayo. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Asebekhulile laba abaleminyaka engaphezu kwamashumi ayisithupha lanhlanu bebekhalaze kukhansili ukuthi behliselwe inhlawulo yamanzi, ukuthela izindlu kanye lendleko zokumisa imota edolobheni i-parking fee ngoba lokhu kuyabakhama bona bevele bengela mali yokuzinakekela. Bathi abantu abasebangeni labo abasenelisi ukuzisebenzela kuthi lalabo abathola ipentsheni siyingcosana nje engatsho lutho ngenxa yokugugudeka komnotho. Ikhansili ithi ngeke emukela isikhalazo lesi ngoba layo isisimeni esifanayo sokuswela imali. Ukhansila James Thole ongumgcini sihlalo wekomiti yemali uthi kuningi abafisa ukuthi bakwenzela asebekhulile, abafelokazi, abagogekileyo kanye lemizi ephethwe ngabantwana kodwa kabenelisi ngoba imali abayithola kuZulu ivele iphansi kakhulu kayeneli inhlelo zekhansili.
Ikhansili ungakhala udubola khona kathi isikhansili yakobulawa isikoli collecting ithola imali engaka isilinganiso se-30% ngenyanga ku-budgeted expected revenue. So kusuke kube nzima ukuthi khona i-30% le isebenze ndawo zonke kumbe i-council inike iqhube inhlelo ngendlela ezisuthisa abantu. Yilo udubo olukhona.
Osekhulile unkosikazi Mandisa Msimanga uthi kazi iyozala nkomoni ngoba uvele uhlalela evalweni ukuthi uzathathelwa indlu ngoba yena lo wangakwakhe bengasenelisi ukusebenza babhadale inhlawulo ye-council inyanga zonke. Uthi isikwelede lesi sikhwela nyanga zonke ngoba imali ayitholayo ayeneli ngisho ukudla bese kusiba nzima ukubhadala ezinye indleko ezithiyeneyo ngoba konke kukhangele yena lokhu umkakhe usekhulile okukuthi kasenelisi ngitsho ukumphathisa
kakwanisi phela ukusuka lapho siyafika lapha umuntu nje okuzihlalela khonapho uhleli khonapho ngoba kasakwanisi ukuthi ungazi ukuthi kaye kukhaya uyafika enzeni kakula nto ongayenzi khathesi sokukhangele mina ingubo ukudla sokukhangele mina thengise lokhuyana ngithenge ukudla
olwela amalungelo asebekhulile unkosikazi Busi Mathobo uthi kulihlazo ukuthi ikhansili yehluleke ukuzwisisa udubo olubhekane lasebekhulile ibaphathise ngokudinga amanye amacebo okuthola imali ngoba impilo inzima kulabo asebegugile njalo iningi labo lalahlekelwa ngamapentsheni ngesikhathi ilizwe liqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe uthi kuyadingakala ukuthi amakhansili kanye lohulumende basungule inhlelo zokuphathisa ngoba iningi lasebekhulile libhekane njalo lodubo lokugcina intandane ezachiwa ngabazali ngenxa yomkhuhlane wengculaza.
Bephila nzima ngenxa yendaba yomkhuhlane okhona lokungasebenzi kwabantu le mali yakithi engababekiyo ukuthi bakazi bazame ukuthengisa ukuthi bathenge abantu abathi sibathengise uzafica ukuthi imali abayenzayo imali encane kakhulu. They are elderly uthando solufitshane khathesi.
Ikhansili ikhangelelwe ukuqala kunanza iminyaka elikhulu lamathumi amabili idolobho lakobulawayo lasungulwa ngomgqibelo kumicimbicimbi etshiyeneyo ezagoqela idili lezakhamizi esezikhulile okumele kube yilapho ethatha amanyathelo okunakekela asebekhulile laba kodwa lokho ikhala ngokuthi kayila mali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo. Ngingunothando Spanda.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Lamhla ke ku Studio 7 sizabe sihlaziya kungaphathwa kuhle kwesikhwama okumele sincede abasakhulayo ese Youth Fund lapho ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF ezibikwa ziphiwe izikwelede libhanga leStandberg. Singakangeni kuleso sigaba ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Barack Obama weMelika uthi akula kuthandabuza ukuthi ilizwe lakhe liqhubeka liyilo elilamandla ukwedlula wonke amazwe emhlabeni jikelele. Obama wethule amazwi la izolo empikweni wakhe oveza uhlelo lukahulumende wakhe olokudlelana lamanye amazwe. Kodwa uthe ukuqina kweMelika akutsho ukuthi sokumele ingenele kuzo zonke indubo kumbe izimpi ezenzakala emhlabeni. Sixhume incwadi ecubungule zombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda kuhlaziya lolu daba.
Kulokhu kuhambelana lezithembiso ezazitshengisa ukuthi zikhona ehlelweni lukamnumzana lukaPresident Obama lapho eqala ukungena esikhundleni watshengisa ukuthi yena ukholwa ukuthi ukudlelana kwamazwe kuqiniswa athi ngamasosha lezimpi kuphela kodwa lakho kuqiniswa ukukhulumisana lokuncedisana. Ngibona ngani lokhu kutshengisa ukuthi umnumzane Obama uqhubekela phambili ngalolu hlangothi lohlelo lwakho lezokuzelana lokuzelana lamanye amazwe.
uhlelo luka Obama olokuthi iMelika kayimelanga ingenele kuzo zonke indaba zomhlaba ubona lusenelisa yini ukwehlisa inzondo abanye abantu abavele belayo kulizwe leAmerica
kukalutshwane kakhulu ngibone ngani izondo izahlala ikhona ngoba phela abantu abaningi bacasuka ngezinto esezenziwe iminyaka eminingi kakhulu Obama engakafika esihlalweni ngibonana abantu abaningi bazala belokhu bengayithandi kangako njalo beyikhangela kakubi iAmerica kodwa ngibona lokhu kusala kusenzala kuphela kulabo abantu abangekho ezikhundleni abantu jikelele nje abangenzi esingakuthi ngamapolicy nxa sikhangela kwezokudlelana kwamanye amazwe nxa sikhangela amazwe ngokwawo njalo sikhangela kubo United Nations la kwamanye amabandla njengawona lawo ngibona ngani iAmerica isiza kwenelisa ukuthi yandise ukuthola lokho esikuthi ngamavoti nxa kulenhlelo ezifanele zivotelwe isizabi ukuthi ibone ukuthi abesanda amavoti asupporta kumbe ahambelana lohlangothi luyabe lukhethwe eAmerica.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ocubungula ezombusazwe sixoxelaye kwele Bhilithane.
Idale lePhalamende lamhla litshelwe iziphathamandla zeStandbic Bank ukuthi kule nkokheli yebandla leZANU-PF eyathola imali yezikwelete okwakumele inikwe abasakhulayo abaleminyaka engedluli amachumi amathathu lanhlanu i-35. Omele ibhanga leli kwezamabhizimusi uMnumzana Patson Mahatshi utshele ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezabasakhulayo lohlelo lokwabela uzulu wamashares ukuthi ezinye iziphathamandla zebandla leli zathola inkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-$500,000 umuntu munye ngamunye. Incwadi ezijulileyo ezivezwe ngumahatshi zitshengisa ukuthi abanye babo ngumnumzana Makhosini Hlongwane omela imberengwa isti kudale lePhalamende lomnumzana Chamu Chiwaza umsekeli womqondisi we-Affirmative Action Group. Kasenelisanga ukukhuluma lababili laba njengoba bebengaphenduli omakhale khukhwini.
Idale lePhalamende litshelwe ukuthi kwakumele imali le itholwe ngabasakhulayo kuphela hatshi iziphathamandla zikahulumende ikakhulu abantu abedlula iminyaka engamachumi amathathu lanhlanu 35 years. Ikomiti le iphinde yatshelwa njalo ukuthi iningi lalabo abathola imali le ngabantu abahlala eHarare. Kulabantu abathathu kuphela abathola imali le emashwingo kodwa akulalo yedwa qha owenelisa ukuthola izikwelete lezi esabelweni seMathebeleland South. Izikwelete lezi kwakumele zingedluli inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola i-20,000 umuntu oyedwa. Ikomiti le izwe njalo ukuthi labo abenelisa ukuyithola imali le kabenelisi ukubhadala izikwelete zabo. Isikhwama semali le sabunjwa libhanga leStandbic nyakenye. Ukuze sihlaziye udaba lolu asizweni omnumzana Morris Ngwenya osekela ibandla leZANU-PF. Lo mnumzana abekezela maduma isakhamuzi seGwanda njalo oyingcweti kwezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ungwenya usungula lingxoxo.
Indaba ezisa ubuhlungu indaba eyangisayo ukubana sibona umongameli welizwe eyenza yonke imizamo yokuthi abasakhulayo ngenxa yokuthi imisebenzi ayitholakali elizweni abaqalise awabo amabhizinisi awuziphilisa nanko sokungenela abantu abazafika bahuquluze imali yonke eyabe uqoqwe njalo. Njalo indaba leyi izisa ubuhlungu iyangisa njalo ngokuthi abamabhenki labo sebengenile kona lokwenza okokutshontsha okobusela okungalunganga okobugovu bevumela ukuthi umuntu oyedwa azathole imali engange-500,000 khona kwakulohlelo olokuthi umuntu munye ngamunye kumele athole imali mhlawumbe efika ku-$5,000 kuphela. Njalo bethatha amanyathelo wonke wokukhangela ukuthi umuntu lo ulelungelo yini lokuthi athole imali kusiya ngokuthi wabhala isisekelo sakhe esinjani ku-proposal yakhe. Ngakho-ke lokhu kuyayangisa kakhulu ukuthi sibona lawo amabhenki sebesenza lowo mkhuba ongalunganga.
Ungathini ngodaba lolu baba Maduma?
Into zezanu silezinye zisuka zibe nzima ukuthi uzizwisise kumbe yikho ukuthi kuzanu i-youth kaba-understand ukuthi nxa sikhuluma nge-youth sikhuluma ngani. imali le iphuma kwa specific ubekiwe ama conditions wonke abamgce kodwa bona abaphothe emuva ngale angifuni kusola kakhulu abantu bama bank ngiyakwazi ukuthi bakungena njalo babe ngayala ngayo basuka bethelwe ku pilot case sokusenzwa so and beyenze njalo yonke into le ingena ngokuthi into ingafika ezandleni zezana iidea iyabi right but implementation yangkhona isuke ilahleke yonke udinga selokuthi kanti ingisokusuka ukuthi imali nxa kuthi umuntu uphiwa umuntu ongaphansi kweminyaka engu-35 kumele kuphiwa abantu abangaphansi kweminyaka engu-35 sikhuluma imathebeleni south yonke khona la bakhala abantwana ama-projects ababhalela nandaba engibadle ngababhalelayo safake emabhenk a-rejectwa kungena ama-reasons anikiwe wabuye ukhasukuweresi esengu-minister we-youth emathebeleni south wathinga wathi ekazwisisa ukuthi indaba abantwana bemathebeleni south bengaphiwanga iy'mali zangkhona yini zakulungisa nizabiza abantu be-cape bezecasisa nanamuhla kabatholanga kodwa ungahambe uyelandelela ama-projects angikhona wona kodwa waphiwa abantu aba-under 35 agcwele ezimayini ikhalakata zamadoda omama abaphiwe imali zenzana kodwa kuthiwa ngize-youth fund into zangikhona really awudingusweli ukuthi kanti kusuka kuthini
sizwile njalo ukuthi ema-south khona ngapho baba Maduma kungazani-ke akula muntu owatholayo baba Ngwenya kwenziwa kwini ukuthi amanye ama-province kumbe ngithi ezinye izabelo zingatholi lutho
yikho lapha ngisithi mina kuyayangisa ukuthola ukuthi abamabhenki labo sebengena kola umkhuba ongalunganga ngoba kwakungamelanga kube njalo i-province le-province yayele ngxenye akumele ithole imali ngakho-ke lokhu sesikusolela kubo abamabhenki khona labo abangena kumkhuba lo ongalunganga ukuthi yibo ababebisela abasakhula ababebuya lama-proposal abo beswela imali nampo besiyakupha abantu abalutshwane kuphela imali eningi le kangaka ngakho-ke siyakusola kakhulu lokhu ukuthi izinto nxa kungathiwa kazihambe ngendlela enje kuyavumela ukuthi umuntu wonke alandele indlela nalo umkhuba nalo hathi ukungena kumkhuba obugovu lobuswela lo ongalunganga
pho-ke kwenziweni lapha baba Maduma kungalungiswa njani khonokho
na uyavuma abantu laba bekweceleni sibonini abantu abazakwazi ukumela izinto njengoba zinjalo khona lokuthi uthi ema-south kulabanye abatholayo ungangena kuma-details angikhona duze you'll be shocked abantu bahamba bayathatha emazungu bayathatha embere ngoba ze-aplayela amaloni egwanda baphiwa kodwa begwanda bengatholi so uyazi ukulungisa kwangikhona mina ngikwazi ukuthi kwenziweni issue president osokumele ukuthi siyiphosele kuukuthi namba phela abantu bakho kwenziwani imali le kwalethwa kwathiwa million e-province ema-south yahuquzwa yaphela kumbe yaphela kumbe ayiphelanga kodwa esikubona abantwana bema-south abatholanga so really ukuthi baza kulungisa ukuthini hayi nganxa abantu sibathela nganabi sikhulumele emoyeni nje ukuthi yeyi into kazihambi la
ye kumele kwenziweni lapha bawangwenya nantuduko phela
indaba ekhona ngeyokuthi abantu abathola imali le kumele vele bayibisele njengalokho kwawukhulunywa ukubana imali le kumele ibuyele ngemva kwe-6 months ngakho sesikhangele ukubana kathesi kwenziwe imizamo enzima emkhulu sibile yokulandelela lezo mali zibuyele abasakhulayo bathole imali le ngoba lokhu besayifuna lokhu besayidinga singakhangela elizweni phela ukutholakala kwemsebenzi lokhu kunzima ngakho-ke imali le isafunakala ukuncedisa abasakhulayo le engakutsho ukuthi abamabhenki labo bayasiyangisa abasebenzi njengalokhu abakukhangelela ukubana basebenze ngendlela ebalulekileyo kathesi umuntu wonke abisele imali le iqhubekele phambili isiza bonke abasakhulayo
ye dube mina ngivana ngithi ayi kungaze ukuthi beyibisele imali le ngokuyibhadala njengoba ungwenye isuggesta siyabe singasolvanga iproblem mina umbono wami abantu kababotshwe ukuthi sesibone ukuthi umthetho ngempela ngempela sibilizweni nxa sithi sifake umthetho siyawufaka
umnumzana abekezela Maduma isakhamuzi segwanda njalo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni endawonye yelo mnumzana Morris Ngwenya osekela ibandla lezano PF hayi ke kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo yimi ontungamelinkomo
lo sithandekile mhlanga sikhonapha e-Washington DC